Odokotela baqhubekele phambili ngokungayi emsebenzini namhla kulandela ukutshengisela abakwenze izolo bethi bafuna ukuthi udokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo akhululwe ephila njalo iholo lwabo likhutshulwe. Izigulane ebeziye esibhedlela sempilo kanye le-UBH bebephindiselwa emakhaya bengahlolwanga ngenxa yokuswelakala kwabodokotela. Unkosikazi Senzeni Msipha uthi ubemele abone udokotela kodwa uthole bengasebenzi.
Bengisesibhedlela lamuhla empilo lapha ngoba bengibhalelwe eclinic ngale ukuthi khona ngihambe empilo ngisiyabona odokotela ngile sinus infection emakhaleni. Ngithe sengifika ngale sibhedlela lamhlanje ngathola odokotela bengasebenzi bathi bona abasebenzi. So kuba nzima kithi ngoba impila kahle zethu sesengozini nginje so infection yona le angikwazi siqhubeka siyangathi. So besicela bakithi uhulumende akhangele izikhalazo zabodokotela ukuze lathi ngapha sinakekelwe benelise ukusisiza ngoba sesengozini.
Omunye wabongi esibhedlela sempilo koBulawayo unkosikazi Jackie Maseko uthi akusebenzeki odokotela bengekho.
Umsebenzi usisiba nzima ngoba sisebenza ndawonye labodokotela kodwa okwakhathesi abakho emsebenzini ukuthi baphenduka nini asikwazi. Hlupho olukhona yikuthi sisebenza sikhawuli kwenye indawo asenelisi ukuthi siye-operator abantu. Ngakho abantu abasengozini ngomama ababeletha nge-C-section asenelisi ukuthi sibancede.
Unkosikazi Nancy Ncube oke waya esibhedlela se-UBH uthi kalutholanga usizo esibhedlela ngoba odokotela bengekho emsebenzini.
Namhla besiye i-review lo mntanami e-UBH wacamuka ingalo kodwa ngiyadana kakhulu ngoba sithole odokotela bengekho. Khathesi le mali zokuya kuma-private surgery abo asilazo ngoba bayabe befuna ama-US esingaholiyo. Khathesi kunje umntwana ngiyamthini bakithi, kumele akhangelwe ngudokotela. Uhulumende kabe lozwelo bakithi ebantwini. Amina nisakwazi, khathesi na umntwana ngilaye lapho uyabubula, akalancedo akalani akalani, lami nginjani ngisebenzi ngihlaleni.
UZulu obeye ezibhedlela ezinkulu zakoBulawayo empilo le-United Bulawayo Hospitals uthi ngempela odokotela lokhe bengasebenzi. Lokhu kungemva kokuba izolo bekhulume kwabasobala ukuthi abasenelisi ukuqhubeka besebenza ngoba inkokheli yabo ithunjiwe njalo leholo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngakho-ke bazaze babuyele ngemva kokutholakala kuka-Dr. Peter Magombeyi leholo likhutshuliwe. Abantu ngakwelinye icele baveza ukudana ngoba bekhala ngokuthi impilakahle yabo isengozini njalo abasela themba lokuthi abasesibhedlela bazasila. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingubathabile Masuku.